Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 17 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yebhethu likaZulu iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini bachiswa livuyo leGugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke emsebenzini.
Kanti vele kuzanywane into nje yokuchitha isikhathi.
Izakhamizi zeCountry Park zikhala ngentuthu evela lapho kulahlwa khona izibi engozi mine eyomlilo osuwehlule ukucitshwa ngabogatsha lwe-fire brigade.
Onguye oqalise lowo mlilo akulaqiniso, kodwa siyananzela indawo leyani ungayinanzeli engozi mine, kulabantu abahlala khona phana around.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zezigaba zeMandebeleni eBhetshu likaZulu izolo iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini bachiswa livuyo leGugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Bekulomcimbi owenzelwe emangweni weMakhonyeni duzela lapho okwachiselwa khona omama abangamachumi amabili lanye lowesilisa oyedwa. Amanxiwa omuzi lo owachiswayo elokhu ekhona. Isikhumbuzo lesi silelitshe elilamabizo abantu okuthiwa abanye babo babulawa abantu babo bebakhangele. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha ukuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. UMalaba umiswe umsebenzi ngomgqibelo isinqumo lesi ngoba yenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Kodwa umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe wethule umbiko ngolwesihlanu esidla amalahla esithi abahluli abethula lesi sinqumo bathengwa ngamazwe angentshonalanga. Kodwa ingcwethi zomthetho zithi kuza kuba nzima ukuthi lesi sinqumo sigenqulwe ngoba abahluli abazahlulela lolu daba labo bayingxenye yalolu daba. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazo yomnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kanti vele kuzanywane into nje yokuchitha isikhathi. Abantu abafunda umthetho banengi, amajudges akwazi ukwenza ngendlela efaneleyo manengi, kanti uMalaba ungezelelelwana iminyaka wagcinwa kwaze kwaba phakade abantu bebanengi kangaka abafundileyo abalolwazi bokuphatha umthetho. Asonto edingakalayo layo uMalaba uzifaka phakathi kokuthi aziyangisise ngezinto ezingelamsebenzi, befanele aphume nje ayezilimela ngekhaya. Usenzile lokho okuhle le ungakathandakaliyo, isikhathi sakhe sanele uku-aphila uhulumende ulele ulungelo lakhe aphila. Kodwa akwenzi ukuthi noma yisiphi isinqumo esizaphuma akwenzi kube kuhle ukuthi kudlalwe nge-constitution kusenzela ukungezelela iminyaka yabangane. Constitution serious document efanele ihlonitshwe, ingabe itshintshwatshintshwa ngezikhathi abantu abathanda ngazo, okucina kusenza ukuthi icine ilulalezekile. Akuhlonitshwe umthetho, njalo nxa izatshintshwa i-constitution akulandelwe indlela okuthiwa ifanele itshintshwe ngayo. Ababale i-constitution abantu, itshintshwe ngendlela okubhalwe ukuthi kayitshintshwe ngayo hayi ngendlela upresident afuna ngayo kaso constitution upresident hayi ngendlela umalaba afuna ngayo kaso constitution hayi uparliament indlela efuna ngayo kayisiyo constitution iconstitution iconstitution kayibalwe ilandelo
ngokubona kwakho ubona ngani bazaphumelela na ukuthi bagenqule isinqumo esithethwe ngomgqibelo
Asikwazi ukuthi bazaphumelela kumbe bazakwehluleka eZimbabwe kulanto ongathi wena izakwenzakala akufani lokuphuma lokushona kwelanga eZimbabwe kugcwele izimangaliso kwenzeka lokho ngeke ukucabanga kodwa ingozi kuza kuya ngokuthi wena amajaji azihlonipha kungakanani ahlonipha kangakanani umthetho kungalandelwa umthetho kumele kuphumelele lokho okuqondileyo hayi okulahla abantu ngakho ke kasikwazi ukuthi kuyabe kuzahamba kusiya ngapha kumbe kusiya ngapha sesizalinda sibone ukuthi uhulumende uphikise sithini bese sibheka njalo kodwa angazabe uhulumende uyawina e-court nxa ewina kurongo kuyasala kurongo ukuwina e-court kakwenza into ibe right iyasala irongo injalo uwinile ngakho ke kubi kakhulu ukuthi democracy edalwe ezanywa kwakhiwa iphethwe ngalindlela iyagwazi yabulawa igugu round kayiphelelanga kuphela ngokubulala abantu eMathabeleland ichobodisa kwayona iconstitution lekati fanele ukuthi bayi
Umbuzo wami wokugcina. Ungasitshela ukuthi isinqumo esithethwe ngomgqibelo lesi siyatshengisa na ukubana imithethwandaba yeZimbabwe ikhululekile njalo ihambisa umsebenzi ngokuqotho.
Hayi kasitshengisi la kancane baba umsakazi izinenge kakhulu izinto ezenzakala eZimbabwe ezimbi kakhulu sisadinga kunje ichamba kwe report esifuna ukuthi iphume uhulumende izinkantolo zala ukuthi siyiphiwe leyo report echamba kwe commission izinenge izinto esifuna zihlonitshwe amalungelo abantu lakho konke lokhana izinkantolo ziyavimba azizimelanga la kancane zingaphansi kwezanu izinkantolo ngobukhulu bazo amajaji ngobunengi bawo kodwa ayatholakala amajaji njalo ahlonipha umthetho ahlonipha amalungelo abantu ngakho ke lisaka elilamagwili abolileyo lamagwili amahle kodwa phakathi kwesakalelo amaningi abolile kuselomsebenzi omnengi okufanele kwenziwe le judgment ayitshola kancane ukuthi izibaphe emthethweni lemthethwandaba iyahlonishwa umthetho awuhlonishwa iconstitution ayihlonishwa lemthethwandaba kayihlonishwa kayikhululekanga njalo
lo ke ngumnumzana efidlela ncube ungcwethi ecubungula ezombusa azwe ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo ugaja lwezempila kahle lubika ukuba abantu ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani ethulwe izolo bayisithupha nje kuphela njalo akula ngitsho loyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lo lugatsha luthi abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bedlula inkulungwane eyodwa 1790 okulinani eliphansi kakhulu asebehlatshiwe elizweni jikelele sebesiyafika inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 581,625. Izakhamizi zelokishi le-Country Park zithi sezithwele nzima ngentuthu evela endaweni yokulahla izibi engozi mine. Okulomlilo osuwehlule abogaja lokucitsha umlilo abe fire brigade abantu abadubekayo sebakha izindlu bucwadlana lalapho okulahlwa khona izibi wenzela ukufuza bedinga okungabaphilisa sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe okunengi ngalolu daba
Well, sithole ukukhonona kuzakhamizi ezihlala eCountry Park phakathi kweviki ngikhumbula ukuthi bekungomvulo besitsho ukuthi bathwele nzima ngentuthu ekanye yabahitsha elokitchini khona ngale sananzela ukuthi imlilo leyi sasesidingisile ukuthi bani umlilo wakhona uvela ngabasi yodwa hayi umlilo lusuke engozi mine ngale lapho kulahlelwa khona izibi so-ke kulapho bekulohlupho khona kodwa ukuthi onguye oqalise lowo mlilo akulaqiniso kodwa siyananzela ukuthi indawo leyani ungayinanzela engozi mine kulabantu abahlala khona phana around sithemba yibo ngabona abathi abantu becouncil sebetshayise sebetshisa lezo zibi kuyikho esikucaba
sizwa kuthiwa selike labiza abacitsha umlilo abe fire brigade kodwa kabahambanga kuhamba njani bathi kuyini okubangela ukuthi bengayicitsha umlilo lo
Well sike sezwa sithola imbiko kwabahlali bakhona ngalo ukuthi kubonakala i-fire brigade la izama ukuzocitsha kodwa ngenxa yokuthi umlilo lukhanya busuchakile indawo eningi ngoba kutsha izibizenzane ezilahlwa khona ngale emara so umlilo busumkhulu kangaka ukuthi i-fire brigade ngabona layo ibisadinga amacebo okubana ingene njani yocishe kanjani engxenye yikho abaqine sebebuyele emva besiyazama ukuthi bacabangise ukuthi bakubambe njani kodwa sizwa ukuthi umlilo lusu under control engilethemba lokuthi engxenye lamhlanje sange sithola umbiko kodwa ngilethemba lokuthi bathi hayi le ntuthu nxa unanzelela ayisakhanyi ngoba ivele intuthu ekhanya usibili isiba years phezulu esilethemba lokuthi engxenye kade under control ngabona i-fire brigade layo ibuyela amacebo okubana iwunqande lomlilo ukuthi ungaqhubeka usiya phambili
njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sizwa kuthiwa seliqoqe ukuthi liyocitsha umlilo lo ungasitshela ukuthi kuhamba njani lizawucitsha ngani njalo njani
Well, izakhamizi kakhulu ezeCountry Park zikhona ezinye ebesezithe zona nxa kusiba lokunzima ukuthi lumlilo ucitshe kungangcono ke lazo zincedise ekucitsheni kwalumlilo zona zizasebenzisa indlela eziningi ezijiyeneyo ngabayathi bethi bangabantu abalezimota besithi bangathwala inhlabathi ukuthi bawukhathe ukwenzela ukuthi inhlabathi le bengafika bayifake kube indlela yokukhontrola umlilo ungaqhubeka uchaka usiya phambili kade kuyindlela kade sebecabanga ngayo izakhamizi ngoba zisithi zona zithwele kanzima ngentuthu khona ngale zinanzela ukuthi intuthu iyingozi empilweni yabo ikakhulu abantu abalama asthma bengahotsha intuthu liyana kuba le ngozi so umcabanga sokuthi abantu balethe izimota zabamaroli abalamaroli bazama ukudinga inhlabathi bayezama ukufaka khona phana ukuthi lo mlilo ucitshwe kodwa-ke sizwa ukuthi hayi umlilo lowo kanye ungathi sebewu-athendile silethemba lokuthi engxenye kusasa ngomlilo ongabe usucijile kodwa-ke sizathola kuhle umbiko ogcweleyo kusasa ngomvulo
umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Selidumela eMansumpeni kwezokhetho lomnyaka ka-2023, amabandla ezombusazwe esemadasadasa ekhankasa. Kodwa kucele lamabandla aphikisayo lokhu echinxa isililo esifanayo minyaka yonke esokuhlukuluzwa ungaphathwa kahle ngamapholisa ukungaphiwa ithuba lokukhankasa lokunye sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mthulisi Hanana owabaleka elizweni esethwaliswe nzima ngabantu abangaziwayo saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ukhetho oluzayo
Ngokubona kwami lukhetho olukhulu kwedlula ama elections esike sahlangana lawo lokho kungenxa yokuthi siwona uhulumende wethu esiba nguhulumende olochuku uhulumende wamasotsha angiboni ukuthi uhulumende lo nguhulumende ongavuma intando yabantu kumbe intando kaZulu nguhulumende ofuna ukubona izano benqoba kulolu khetho ngazo zonke indlela yikho ubona ukuthi bonke kade bengani bayaphakamisa amazwi abo bephikisa lokhu kwenziwa nguhulumende bake bavalelwe emajele abanye bakhona bagijinyiswa laminye ngomunye walaba abagijinyiswayo silo hulumende onguntando kayiphikiswa kangikholwa-ke mina ukuthi uhulumende onjalo nguhulumende ongahlonipha intando kaZulu okungangokuthi wonke umuntu ongaba sithi yiproblem kumbe ongafisa ukuphikisana laye bazazama ngawo wonke amandla ukuthi bamsuse endleleni ngokumbopha ngokumbulala ngokumhlukuluza noma ngaziphi indlela lulukhulu ukhetho esikhangelane lalo
wona amabandla aphikisa ayifisayo ubona engayekumele enzeni ukuze aphumelele siyazi ukuthi bakhona bathi kumele abambane kodwa ke kunzima ukuthi abambane kukhona yini okunye abangakwenza ukuthi baphumelele kukhetho
okumele sikuvume ukuthi amabandla aphikisayo ukuza nqobe vele kumele baqale babone ukuthi isitha sokuqala kumbe umuntu onguye ngumbandlululi libandla lonelikhona elababulali zano PF okumele sikwenze kumbe bakwenze abakusukumbusazwe kababambane ekuncintisaneni isihlalo sika mongameli ngapha phansi okunye kumele bakwenze ukugqugquzela abasekeli kanye labantu izizalwane zeZimbabwe zonke jikelele ukuthi zibhalise ukukhetho lokuvota ngemva kokubhalisa zibonakale izizalwane zeZimbabwe zisiya vota ngoba nxa singavota sibanengi ubugwelegwele esijalo kuzwa kuthiwa buyenzakala nxa kubalwa amavoti kangikhulu ukuthi buzaba bunengi so amabandla aphikisayo kawaqala ukulungiselela ukhetho kathesi kudinga izimali ezifunakalayo namakandidate lento ezinjengazonezo ukwenza kube lesikhathi eside sokulungiselela kungabe yinto elungiselelwa nguvumbuthuthu kumbe ngesivuka mpunzana
bakhona sebesola inkokheli yamabandla ezombusazwe ebalisa umnumzana Nelson Chamisa abathi kungani umadolonzima uthini wena ngalokho
into zombusazwe bakithi kazilamnikazi akulo kumele asolo omunye ozwa ngani omunye kuyamsinda la eka phakame ahola abantu enze lokho abona ngani kuthiwa khona kungakhulula abantu bakithi angikholwa mina ukuthi ikhathi ezisikhathi sokuthi sithuzibane kayenzini kumbe uyenzani nxa abakhona ngibasola kangiphakame mina ngiyenze khonoko emfuna bakwenze akulamuntu obanjiweyo uzana zelithi abantu abangavotiyo banengi ukwedlula abantu abangavotiyo banengi ukwedlula abantu abasemabandleni ombusazwe okuthi ukuthi noma uthamise ngenzani banengi abantu abangekho ngaphansi kwebandla leMDC abadinga ubukhokheli abadinga ukuholwa yikho nxa mina ngingasuthisi ngobukhokheli bukaThamisa olebandla lakhe lengasolalami lami kangiphakame ngivule lami kumbe ngibe lecebo embono ukuthi ngakhulula lingakhula abantu bakithi aso sikhathi sokusolana isikhathi sok ncedisana lapho kumbe nguChamisa kumbe ngumabuka wezaphu kumbe ngubani waliphi bandla abantu bakithi kaba bancedise ukuthi lapha basilela khona ngoba bangela amandla khona sibancedise
umnumzana Mthulisi Anana ngolwela ilungelo likaZulu wabaleka elizweni esethwaliswe nzima ngabantu abangaziwayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo iphepha ndaba leHerald lelodaba lokuthi iziphathamandla zogatsha lwezimoto olweVID ezintathu ezedolobho leKaroi zilokhu zivalelwe esitokisini abathathu laba babikwa bapha izitampa zokufundela ukuchayela abantu abebehlulekile emhlolisweni ngoba befumbathisiwe iphephandaba lobulembu lenewzimbabwe.com libika ukuba kulokwesabela ukuba umkhakha we-coronavirus ovela kwele India osekubhubhe inkulungwane lenkulungwane zabantu ungaba usukhona edolobheni leKwekwe ngoba kulomunye umlisa ubhubhileyo ngemva kokuhlangana lomntwanakhe obevela kwele India okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
ekuseni enhle basakazi be-Studio 7 kanye labalaleli bonke mina ngikhulumayo ngumfoka Khumalo ngokuzalwa ngizala ejotsholo elubhane msakazi idaba oluhlukumezayo lidaba lokuhlukunyezwa kwamalayitsha ukuthi bengaselayitsha impahla kungena amabhasi for uzuko angazi ukuthi why abantu besindebeleni behlukunyezwa kangaka but into esuke injabulise inye ukuthi ibridge laseBotswana Zambia livuliwe sizakhona ukuthi singene via Botswana siyengena eZambia singene eZimbabwe because ibridge pasivalele because singamaNdebele sokuyindawo yamashona lendawo abasasifuni bathi siNdebele sebesithathele iBedbridge ayisemathebeni so yamashona sebesithathele vele ngavela ngabona sawuqaleni ukuthi ilizwe bani eliyitipoti ngahle ngavela ngabona ukuthi lana sizobhoyelela phakathi okwamanje abantu bamakhumbi babhoyelela phakathi abantu abasebenzi kobula kulamsebenzi ngavela ukuthi sizobhoyelela phakathi ngavela ngabona ngaphuma ilizwe liyana akuseyilizwe liyana kungcono sinqume lingabe iyitipoti sinqume phakathi sizimele mthwakazi sizimele siyekele abantu balabo sizimele singumthwakazi sivotele umthwakazi ephambili siphume kwitipoti yaseZimbabwe siphume kwitipoti singabhoyeli phakathi asizimele imthwakazi amandla ngawethu umthwakazi
asazi linjani nokukhuluma ngubhongabeswabe hayi into yenzakala kwelakithile hayi zincindezele kakhulu uhulumeni lo uyancindezela kakhulu asoze sithule kumoshakala abantu bakithi konke nje amaphatho nala sengikhulumela kumaphatho MDC le MDC kuyafana into zezane abantu besiNdebele asizameni bantu bakithi mthwakazi asimeni sizameni ukuzimela lo isedlala sishumayela njalo asizameni ukuzimela bheka manje ubuBedbridge ubupopo Plumtree bagcwalisa amashona phaa emaborder bheka even namanje amalight abahambi amateksi ahambi yabona uhulumeni lo vele uyalwa yimpi straight ehamba basevika yicorona yabona kuvika yicorona kubhati kubulawa abantu andakanda yabona into le ibuhlungu kakhulu abantu bakithi ibuhlungu lento eyenzakala ake lilekelani namashona esizizamene ukuzenzela into yethu ma bezama ukuthi bezovota sakungavotwa angcono kume ukuthi nci hawu e bantu bakithi liyabona nje ukuthi sincindezelwe kanjani la bantu basincindezele sibhaphathekile sabaleka babaleka bashonale bona babathaphuzela intobafuna izandla zabo bazifake yonke indawo thina asila chance ayikhona mna ngubona ukuthi ekuqale ngangiyalo divide lelaelizwe even inkosi ukuthi sifake ilozeni inkosi yethu laphana ibe bayala yonke into yakhona kanti manyesenzeni hhayi and lokhu kuzobangela udlame vele sathina vele into le the way singakhona sagcina vele sizokuliwa vele sesingasancengi-ke manje yabona okwamanje sisakhuluma kodwa la okuyakhona vele sisemsindweni-ke manje angeke sivume le nto abasenza yona basihlukumeza labantu laba basihlukumeza abantu beharari labo katele ibona emabhoda yibo kuphi yibo esipholiseni yibo emanesi kwaphaka kobulawa sifuna ukulatshwa ngamanesi ethu azwi language yethu balapha lesiwerewere zabo asizwa lokuthi bathini lapho amapasipoti babhala amagama amanga laphana lokhu esithule manje kwamanje no enough is enough hawu sikatele MDC wathi wathi zani lokhu ukuvota dodi lokhu asifuni ukuvota vele asekeleni ukuvota lokhu akusizi kaluthi instead kuncindezela wesi ngike sithule kunini abantu laba bezenzela sikatele man
enjani msakazi omuhle siyabonga uhlelo oluhle bese ngisithi kati iZimbabwe zingekamnangagwa yini yedwa lezani ubhebhu angoba heyi sithole kanzima ngala madoda heyi ma unkulunkulu ababone bakhangele ebahawukele njalo umbuso ngamazolo esebesebenzisa umonzora umthengisi lo Thokozani Khuphe ngabathengisi bonke labantu kwafunaukuthatha abantu babisele kuzanu manje thina sithi bhambili lo chamisa chata
linjani khona ngapho ngasemelika likhuluma nojoni heyi hhayi eZimbabwe ngikhuluma nisebutswana la hhayi into eZimbabwe hayi kuyabotshwana kuyatshaywana kuyenziwani abantu bayacatshiswa kambe shuwa singahlala endaweni enjalo khonapho sibalekele khonokhu ukuthi siyakhathazwa sikwazi ukuthi senzeni katezo osisiliya jimbiri abobani bayangeniswa emajele okungelancedo ukufuna ukuhlukuluza abantu nokuthi abantu behlale besisaba kuphela bonke abantu bengabi lebandla abalisekelayo ukuphikisa uhulumende kamnangabo thina vele asimfuni akaze ayenzeli vele sina sikhathi layo nobananini akhohlwe nje ukuthi vele singathi thina umve siyacabanga ngayo uzabona laye ukuthi uzakwenza njani kodwa ilanga lokugcina likhona vele selilikhona seliseduze unkulunkulu kada yinto okumele bebeyazi abantu bezani ukuthi bangaze benzeni omgwani ungathi uyakhuluma ukuthi hhayi lapha kunje lapha leyapileza so uzekhuluma esiyale umuntu obusayo akumelanga akhulume into enjengayenaleyo kumele ukuthi alalele into ekhulunywa ngumuntu aqondise amtshele okokwenu ukuthi hhayi lapha kumele sibonisane senze swatsho ukuthi utshele umuntu ukuthi ha wena ye kwathinithini kateseukuthi abantu abasebutswana abahambe bekwelisa inkomo utsho nxa esitsho njalo anti bavala imisebenzi ukuthi abantu bedubeke yikho abantu bephuma bese emazweni ngenxa yabo hayi ukuthi ilanga lizafika bangaze bezeni asazi bangaze bebopha abantu bezeni bechaya abantu bebulala abantu besenzani kodwa kuzaphela umgabe wayebusa kwaphela kungaphi kathesi labo isigwebo sabo sikhona bazahlakana lazo kanti kathesi kusese isikhathi sabo sizafika isikhathi sokuthi siphelile sekungayisabanye ngikhuluma nisekutswala lapha yimjoni ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, intengo yamafutha ezimota emadolobheni amaningi elemelika isithe xaxa, njalo kwezinye indawo amafutha la ayasilela kulandela ubugebengu obenziwe izikliwi zobulembu ama-hackers. Izikliwi lezi zathatha imininingwane yenkampani elempompi zamafutha la, zathi nxa zingaphiwanga imali azisoze zivule impompi lezi. Inkampani ye-Colonial Pipeline ibikwa yaze yaphetha ibhadala izikliwi lezi imali engaqanjwanga ukuthi imalini ukuze impompi lezi zivulwe ngemva kweviki eyodwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika eTexas okuyikho okuqala khona limpompi, umnumzana Rafael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo bakandi, hayi sizwile sibili ngokuhlaselwa lokho okwenzakeleyo khonoko okuthiwa yi-hacking. Lokho bengathi bayadingadinga ukuthi kumbe kungaba ngubani okwenzileyo, kumbe yi-Russia kumbe yilaba abanye, ngoba kulempi sokusiba lempi yona lezikhali bese kuphinda kube la yona le impi yokulwisana ngokuthi umuntu angene ku-inthanethi akuphambanisele izinto zakho. So ke izwakele sibili, kodwa ke kukhanya ngathi nxa sisizwa ichaye kakhulu emazweni nangaphezulu ngapha e-east i-eastern coast kusiyaphezulu ngale. Thina ngapha ngakithi esingathi siyakunanzelela ukuthi i-gas price, i-pump isikhwela, iyakhwela, iyaphezulu ngendlela ebesingathi singathi nje the last week bekungathi i-pump ingcono, kodwa kuleli viki esengathi ifuna ukufika ku $3, $2.99, $2.98 a liter. So ke yikho esibona ngathi kuyasithinta thina ngapha ukuthi i-price isikhwelile. Kodwa ke yona ngokwayo ukuthi kuma gas stations lapha le ndaweni lapha etholakala khona, hayi isese khona sibili, akulala ama lines lana awukuthi abantu kumbe ngxenye bakhanya bethenga nge-panic njengalokho abakwenza nge-corona qalisa. Kodwa ke hayi yikho esikubonayo ngapha ukuthi thina sesichaywa i-price ukuthi iyaphezulu, kodwa kisenziwa yikho khonokho i-news zonezo ezikhona ngapho eze-eastern coast.
Lona udaba lolu olokuthi abantu bona labo ezigangi lezi ezingena ebulenjini zithi zifuna ukuthi zibhadalwe imali nxa zingavezanga imfihlo eziyaba ziyithole ngokuyenza lokho okuthiwa i-hacking.
Yeah, abantu bakhona sekungathi ukuganga kwakhona kuyaphambili, ngoba mbona ngathi kuzaba ngokuqala ukuthi lama hackers akhanye e-communicator lo hulumende e-demanda ukuthi afuna ukuthi abhadalwe. Angithi sasengathi sikuzwela kwamanye amazwe lokhu, sikuzwele enxenye nxa kubanjwe umuntu kumbe nxa kuthethe umuntu kumbe nxa kuthethwe. Kodwa ke nxa sesisizwa sebengathi bakhuluma bona ama-hackers sebesithi ukuthi silithi sibuyisana imali engaka, sekungathi izinga lakhona liyakhwela liyaphezulu loneli elama-hackers leli. Asazi-ke ukuthi i-next baza kuthini ngoba asikaze sikuzwe lokho.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni sedolobheni le-Houston esigabeni se-Texas. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yebhetshu likaZulu iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini batshiswa livuyo legugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.